sincane kulo kungathembani phakathi okuthize khona kade kusebenzeni. Yikho nje lokhu ebuya ethutha aze kwenza lokhu aphume, aze kwenza lokhu aphume. Simbone ebuya ekhithini ezehlangana lezi Presidential Advisory Committee, wari ukuthi ihlangane lo Chiwenga. Wabuya wazehlangana no-Minister we-Foreign Affairs we-China. Wabuya futhi waphuma elizweni esiyamelela ilizwe eMozambique lapho kugcotshwa khona uPresident Nyusowina ama-elections. EMozambique akulasidingo ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassado khona ngani bengasimela ngoba kula any decision yade neliyenziwe ngu-State President ebe-representeni khona ngale. Presidential Advisory Committee o-State President bengayibona kumela problem. Le-ke China tiziyele nzima kakhulu kuyinxa ye-relationship ekhona phakathi kuyathiwenga le-China maybe kukhona kwesabeleyo ukuthi maybe kungakhulunywa or something asazi khona lapho.
Abanye bengathi ngumuntu osebenza gadalana ukuthi lanxa yokukhefu yabe lokhu efuna ukuphathisa.
Akusikho ngisho nje bami kudinga ukukhulisile yikho khona kokungathembani. Nxa umuntu ekulivu kathatha ilivu yakhe ayihlala phansi aphumule. Ayenze ezinye izinto zakhe esendlini ukuthi nxa ephendule emsebenzini wasuzaqalisela lapho esiya phambili. Uthiya sisola ukuthi abantu abasebenza nayo ngabathembi. Angeke abathiyele umsebenzi, angeke abathiyele ilizwe. Kodwa ngabathembi ukuthi bayehluleka, ngabathembi ukuthi uyabesaba.
Ubone ingani ngempela kukhona okuzayenzakala kumbe ngabantu abacabangelayo ukuthi kuloko ongezwanani. Sesibonile ukuthi sokwedlula inyanga lezinyanga lokhu kwaqalisa ukuthi mhlawumbe kukhona ukutshaya amanzi.
Yile sipho lekhulu yona lesi. Once kungatshaya ikhulu lohleziyo kasathembi ukuthi kuzakwenzakalayo. Especially kungatshaya ikhulu abatshaya omunye ikhulu besesoka ukufaka esitulweni ngeke uphinde bathembe. Ngako wathi utshaya ikhulu sahlala sama njengoba sihlala sithi. Sama kwaba le-transition kwayakhethwa-ke sokuklear of abantu bonke abayele ikhulu bengabile sandla kuhulumeni elandekayo. Ngoba zilonge zikhona babeke futhi lowo muntu ongeke ayenze lokubona abakuchayela ikhulu.
Umnumzana Masithulela lo mnumzana Tafumane bakhethwe kuhle yini?
Eish, sisi ama-retired. Awusuke ebuthweni asemaningi kakhulu kuhulumeni. Semaningi kakhulu khala yonke indawo kuhambe retired, general retired, banibani abantu abasuke ebuthweni bonke basebephathiliswa. So it means ukuthi lize phela seliyizwe are now a military state ngoba ibutho leselibusiliswa kele repairs sorted ebizwe zephathiliswa ukuthi president ugadelele ibutho ukuthi ilizwe lirane ngendlela ibutho efuna ngayo. So ake kuzani abanye amazabazela ukuthi ama-civilian ngesifo ijuice number yabo ama-retired bonke laba bangena lezephathiliswa.